Siyabonga Jonga Losta emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Robert Mugabe osengohlala endiza emoyeni ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho.
Akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko.
Iziphathamandla zakwele South Africa zithola impondo zendlovu ezilentengo eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu endizamtshineni ebelubhekise kwele Vietnam. Idale leSenate liphakathi kwengxoxo mpikiswano eyokudinga ukuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza omkabo baphiwe isigwebo esikhulu na.
Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena lasenkonzweni abafundisi bezifaka benza lokhu. So kudingakala ukuthi indle phezulu or esingathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni ohluza ukungahlaliseki kwezombusazwe kwele Lesotho kulandela ukubulawa kwaye ngomkhokheli webutho umnumzana Maparankoe Mahao ngeviki edluleyo. Umgabe nguye umgcinisihlalo we-SADC kanye lomanyano we-African Union. Umhlangano lo ungenwa ngamalunga eSADC Troika njalo umsakazi weZBC uthi njengomuntu omdala okhaliphileyo, Mugabe ukhangelelwe ukukhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweLesotho lolu. Sibuze incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona yini Mugabe asekufezile njengomgcinisihlalo we-AU kanye leSADC.
Ngibona ngani mina umsebenzi lo uthwalise nzima uPresident Mugabe ngendlela yokuthi phela laseZimbabwe abantu sebekhala ngokuthi kahlale khona. Kodwa yena ngokwakhe hhayi ukhanye ephithekile wazama ukuthi atholakale yonke indawo. Khonokho kutshengisa ukuthi yena uyazisola ukuthi mhlawumbe kungathiwa umsebenzi kawenelisi kahle. Kodwa phela siyabona ukuthi zikhona into esifana lokubuya kukapresident Obama kwele Afrika ukuthi uPresident Mugabe azohlangane laye. Kukanti i-America iqakathekile kakhulu nxa ukhangela ukuthi izwekazi le-Africa lingathuthuka lisiya ngani. Mbone ngani mina khonokho ukungathenjwa ngabantu kwakhe yikho kubisele emuva umsebenzi wakhe le sisindo akade engaba laso.
Ukukhona yini okubambekayo ongathi sekufezile kathesi njengomgcinisihlalo wenhlanganiso zombili?
Hayi, akungabi khona osokuphumela egcekeni kwatshengisa ukuthi phela ukuba khona kwa-President Mugabe njengo-chairman kumbe umgcinisihlalo we-SADC le-African Union kungabe kube lomahluko. Awukabi khona umahluko, sizakhangela kuzafanele abantu bakhangelisise kahle-ke khona apha edabeni lwaseLesotho lolu ukuthi uzasebenza njani kumbe uzancandisa njani ilizwe lase-South Africa ekuzabeni ukudinga ukuthula phakathi kokungahlalisani kuhle kwezombusazwe kwele Lesotho. Kuzabe kuyikho phela kuzabe kulithuba lakhe lokuqala uPresident Mugabe ukuthi azitshengise ukuthi mhlawumbe angenza umahluko ezintweni ezifana lezi.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi. Iziphathamandla zakwele South Africa zithi zithole impondo zendlovu ezilentengo engafika inkulungwane zamadola ezingamakhulu amathathu $330,000. Impondo lezi ebezisiwa kwele Vietnam bezifihlwe emabhokisini abelamaphepha asikiweyo enziwa imvuthu. Umphathi ntambo wezemvelo umnumzana Sevia Kasukwere utshele iStudio 7 ukuthi isehlakalo lesi sizaveza sobala ukuthi vele ngobana bephula umthetho wokuthengisa impondo zendlovu okungavunyelwayo emhlabeni jikelele. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yobona ngokulondolozwa kwezemvelo iZimbabwe Conservation Task Force umnumzana Rodriguez utshele iStudio 7 ukuthi iziphathamandla zikahulumende yizo ezibulala inyamazana mahlayana zithengisa impondo kanye lezikhumba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Idale leSenate lithi liphakathi kwengxoxompikiswano ngokuthi abadlwengula abantwana kanye lalabo ababenza umgabo besesebancinyane kufanele bagwetshelwe ukuhlala iminyaka eminingi ejele ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuba. USenator wakoBulawayo umnumzana Madison Hlalo oyebandla leMDCT utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bonke osenator bayavumelana ngalolu daba, njalo abanye babo abebandla leZANU-PF bagcizelela ukuthi intathelizindaba kazizwisisanga kuhle ukuthi amazwi kamtshutshiso omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ayengaqondanga ukuthi abantwana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lambili bengaba lelungelo lokuya emacansini.
Indlu ephezulu ePhalamenti yeSenethi kwiliviki ephelileyo ibiphethe sibili udaba lolu olukhangelane lokuphanjaniswa esingathi kudlwangulwa kwabantwana abancane kusenziwa ngabantu abakhulileyo. Ama-senators wonke aye kuSenethi bakubone kufanele ukuthi imithetho le iphangise ukuthi ifakwe ukwenzela ukuthi ivunyele abantwana abangamankazana.
Kuyini okwenzela khuluma ngalolu daba?
Hayi, kushithi vele udaba lolu lwafakwa nguyo umama uMpimviyasi ekubonile sibala ngento ezinjengazo nezo nsuku zonke emanyuzipepeni nasemarediyweni lapho esibona okutholakala khona. Into yakhona isingene yangena kuzonke indawo, ingene yaze yangena nasenkonzweni yabafundisi kuthiwa bakwenza lokhu. So kudingakala ukuthi indlu ephezulu or singathi thina iParliament ikuthathe ikufake kube semthethweni, njalo abantu baziswe ukuthi kulicala ukwenza into yokuthi ungathatha umuntu oleminyaka engaphansi kwe-18 years.
Kuyini la kuvumela naye?
Yikho khonokho engikuthiwayo ukuthi
ama-recommendations.
Ya, ayikapheli ukudibhethwa. Lapho ezaphela khona ukuthi idibhethwe kulo oyabe kuceliwe nguyena lo oyabe kufakile ePhalamenti ukuthi ufisa ukuthi kubanjwe ngayiphi indlela. So yikho kuzathathwa ngelanga lelo lapho kuyabe sokugoqwa ukukhuluma ngale ndaba eParliament.
Likhangelela ukuthi izaphethwa nini ingxoxo le?
Hayi, kusho ukuthi amaviki wona alandelayo ngoba abaningi bama-senators bakhulumile. So bangaqedi ukuthi wonke umuntu useqedile ukuthi akhulume. Lo oyabe ilethile indaba enkundleni nguyo sokumele ayisukumise ayigoqe, kube sokusiba nokusekela kwama-senators abe khona. I-recommendation yakhona yabi isiza hanjiswa phambili.
Lo ngusenator wakoBulawayo umnumzana Madison Hlalo owebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Inhlanganiso ezijeneyo namhla ziphatheke kuhlelo lokubutha izibi endaweni yamavinkili ebudiriro 1 njengesibonelo sokunanza usuku oluqhakathekisa ilungelo lomntwana wezwekazi le-Africa ele the Day of the African Child elinanzwa kuzwekazi le-Africa mhla zilitshumi lasithupha kunyanga kaNhlangula June 16. Kubika uMavis Gama.
Ingoma yelizwe leyo ebihlatshelwa ngabantwana besikolo abagoqela inkokheli kujunior council yeHarare lezifundi zeBudiriro Christian College abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency kanye lolukamunicipala weHarare olubona ngezokubuthwa kwezibi yibo kade bekulomkhosi eBudiriro 1. Umeya wabontanga kumunicipala weHarare osathatha izifundo zeForm 6 eChurchill Boys High School ujunior councillor Ebenezer Mabela obe ngumhlonitshwa kulomkhosi uthi bakubone kufanele ukuba bakhutha zontanga abanjengabo ukuba balondoloze indawo abahlala kizo ngasikhathi sinye kunanzwa lolu suku olwakhethwa ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo kwele South Africa.
Njengabasakhulayo baseHarare kuqakathekile ukuthi senze into zethu singabontanga, you know, indawo le ifuna ukuhlanzeka.
Ujunior councillor Mabela wengeze wathi lomsebenzi bakhethe ukukhokhela bona ukuze kube lula kwabanye babo ukwamukela lokho abakukhankaselayo okuphezu kokulondolozwa kwezabelo abahlala kizo zihlanzekile.
Abayakuzwisisa kakhulu ngoba esikwenzileyo ukuthi sibuye singontanga singabanye babo, so akula into elula ukwedlula ukuthi nxa ufuna ukureach out to a certain person usebenzise omunye umuntu okusame level layo.
Umabela ukhuthaza uzulu wonke ukuba abozibeka umlando wokulondoloza lezo ndawo bahlala kizo zihlanzekile.
Engingakutsho kuzulu yikuthi kufanele sihlale sikwazi ukuthi yithi abanikazi beZimbabwe le. Njalo nxa sihlala sisendaweni kufanele sikwazi ukuthi silondoloze ukuhlanzeka endaweni esihlala kiyo.
Ukhansela wesigaba esihlanganisa iBudiriro leGlenview kumunicipal wabantwana lo uElizabeth Vela utshele intatheli izindaba ukuba baphatheke kulomkhosi walamhla ukukhumbuza abadala phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo yabo kanye lendawo lapho abahlala khona. Unkosazana Bester Moyo osebenza kunhlanganiso yeJustice for Children emzini weBudiriro njengegqwetha elisafundela umsebenzi uveze ukuba kungani njengenhlanganiso bekubone kufanele ukuba khona kwabo emkhosini lo.
Injongo bekuyukuthi namhla sihlangane labazali ngoba siyasike sihlangane nje labantwana sikwanise ukukhuluma labantwana ngamalungelo abo, sibatshela lokuthi kumele nxa bephambaniselwa amalungelo abo okunjengokubanjwa kumbe ngugayafu kumele baphangise ukukhuluma baphangise ukuripota ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthola uncedo kungaba ngokwempila kahle ukuthi bazivikele ukuthi bengabamba ama-HIV lakhona kumbe ama-STIs kumbe umntwana ebephambaniselwe njengoba sifike ezikolo sikhulume ebesekhuluma lokho kuyabe kwenzake yikuthi ziphume, otherwise kunzima ukuthi abantwana aphonge ubuya nje ezokhuluma.
Abasakhulayo laba babhode bebuthi zibi kundawo ezintathu kulomuzi waseBudiriro okubalisa khona emavinkilini eBudiriro 1, 2 le-5. Izifundi ezivele kuzikolo ezehlukeneyo ezikulomuzi ziphatheke kulomkhosi lazo. Bebekhona bekade belibazisa uzulu ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ama-drum majorettes amantombazana avele eBudiriro 1 High School kanye lekhwaya yamantombazane njalo afunda eBudiriro Christian College. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana okubalisa eJustice for Children bebekhona ukusebenzisa lumbuthano ukubafundisa phezu kokuqakatheka kokutsho lapho behlukuluziwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso yabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika eWomen of Dominion International oqalise izolo ngolwesine edolobheni leCincinnati esigabeni seOhio khonapha eMelika uphela ngesonto. Lo ngumhlangano wesine njalo wenziwa kanye ngomnyaka. Lo nyaka indikimba yalomhlangano ithi Ebenezer. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uqoqele linye ilunga lenhlanganiso le umtshumayeli u-evangelist Florence Ndlovu.
Namhlanje. Itheme yethu inye naleyo ukuthi human of dominion we know no defeat. Jesus is our captain. Sihamba ngetheme yona leyo amalukhuza wonke iyona le eyalonyaka yethu esokuthiwa ngu-Ebenezer ukuthi uNkulunkulu seze wasifikisa eminyakeni wesine. Silokhe sisiyaphambili ngomthandazo we-Woman of Dominion. Hayi kuyasinceda thina omama ababe phansi singalayi i-confidence. Uyakwazi njengabomama. Sometimes abantu bayabe kukhangelela phansi njengani. Kodwa i-Woman of Dominion, ECP, amandla. Ngoba we keep on shouting, Woman of Dominion, take your dominion and rise up and shine wherever you are. Ukuthi sukuma lapho hlezi khona ubambi sibani sakho sifute umlilo uchumayele ilizwi likaThixo. So nge Woman of Dominion, women are so powerful and so confident, you can see them standing and saying things. You wonder how abantwana bekhaya laba bakhuluma izinto ezinje.
Liyabe lisenzani vele emhlanganeni le?
Imhlangano yethu lama workshops la ezintshumayelo ngamabanga lamabanga. Isikhathi sonke siyabe silamasevisi njengoba ekuseni siqalise ngokuthiwa irumukho inshona ukuvuka ekuseni ukuvukela ukuyadinga ubuso bukaJesu emathathakusa. So sivukile emathathakusa emadabukakusa sabuya lapha sezadinga ubuso benkosi. Khathesi-ke sesikusevisi yokuqala emini yanamhla. This is the first service. Then esiyabe sikwenza kuyabe kuchiyene kusasa ngesabatha. Kuyabe kulama workshops achiyene. Mina nginguenje Evangelist Florence Ndlovu from Zimbabwe. Lapho engazalwa khona ngazalelwa ebube esiganda phansi.
Ubona iphumelela na i-Women of Dominion ama-conventions wonke nalawo kuzilibe namhlanje. Ngathi inani labantu ababuyayo kuya kuqala kuze kube manje.
Kakhulu. Nxa ubona ixukane elincinyane kangaka kodwa bayeza. Kusasa uzabona ukuthi abantu babe sebebuyile siyagcwala. Kwesinye isikhathi siyafika kuma-300 eMaryland we-300. When we started sasikuma 200 and something khona ngale asisake sibe lixuku elincinyane. Iyaphumelela sibili.
Lokhu elikhula.
Lokhu esikhula iminyaka.
Lo ngumtshumayeli uFlorence Ndlovu wabekhuluma lo Praxedis Jeremiah Studio 7 SS Cincinnati, Ohio khonapha eMelika. Ku-Life Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwelunga lweqembo lomdlalo wenguqu elimela ilizwe ama-Warriors elibhekane lokusilela kwemali ngaphambilini komhlangano walo le-Comoros kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ubuze selithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngaseNigeria. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi kulamalunga ebutho labalwa becatsha abekholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram ababulewe ngabanye babo ngoba sebefuna ukuthiya inhlanganiso. Inhlanganiso yabona ngezomkhathi iWorld Meteorological Organization ithi isacubungula ukuchisa kakhulu okuhlasela amazwe amanengi ukuthi kungaba kubangelwa ukuguquka komkhathi na. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sitholakala njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com lo www.voashona.com. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elimela ilizwe eleZimbabwe Warriors uKalisto Pasua izolo uchiye umsebenzi esithi kumele kumele aqale abhadalwe imali angayiphiwanga kusukela ngomnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iqembu lama Warriors limele lidlale leComoros kusasa. Abadlali bebesithi kabasoze bayedlala labo nxa bengaphiwanga imali. Kodwa imbiko sisanda ithola ithi sebevumelene lenhlanganiso yezifa njalo sebezasuka kusasa. Sixoxe lo mlandeli wenguqu uCassius Jesus Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona kwambona ngathi le indaba endukwezemidlalo wakithi ngoba kangele indlela aqokhela ngayo i-national team esiyadlala eMalawi wadlala kuhle lakhona bengahambanga kuhle bahambe kanzima baze bafika eMalawi bafika wawina babuya iComoros ekhaya bayichaya sozofanele bayikuthendeke ukhochi uyaye kumsebenzi ngoba kabhadalwanga kukhanya ngathi into ebuhlungu kakhulu ngoba ngumntu elemuli phela osebenzela imunekhe kumele na esebenzile yahole njengayo wonke umuntu osebenzile.
Okokuthi nxa ukhangele ubone ngani lungalungisiswa njani udaba lwenguqu ekhaya la?
Idaba lenguqu kakhulu ngathi luphanjayisa inkokheli ezokuzifa. Abantu laba ngokubona kwami ngibona ngathi inhlanganiso yezifa sebethethe bayenza into yabo ngoba behlulekile kodwa kabafuna ukuvuma umuntu wehlulekile. Aluba kuyukuthi kungenzakala bakhutshwe ukuthi upresident wakhona uCasper Dube leyo i-team yakasebenza la bakhona abanye abalungileyo abangasebenza khonaphana kodwa kukhanya indaba uCasper Dube nomashingayise yibo abantu abakhanya ngathi babulela ibhora ngoba nakhona uCalistus Pasua bebemthembisile ukuthi imali akuzo yiphela opreni kukajoni. Ujoni uphekile kamhlanga ngithi 3 abakhulumanga naye sizile ukuthi zolo ukubadinga ephasi naphezulu ukuthi akhulumisana nabo bambalekele bangafuni ukukhuluma layo. So yinto embi i-leadership yezifa yesibulela ibhora ekhaya.
Lo ngumlandeli wenguqu uCassius Jesus Manampofu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ese South Africa.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubokile, Woza Woza Friday my sweetie, Woza Friday ilamba lingomile.
Sesikuhlandla lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje seleqembo lembube ele Black Umfolosi eliselizweni leCanada lapho elibukisa khona idlalatelalo elitsha elilenkoma ezilishumi lambili elibizwa ngokuthi Umhlaba.
Ice and Roses
namhlaziyawa nje ungakhohlwa bewisdom
sashika wangu
abe good sebe khona ngene kujani
thola ukuthi ubudisa
oligayeseke aw shubri baba
ubuva suqale ezomculo ngomnyaka ka 2010 esedolobheni lasemaswingo kuyikho lapho azalelwa khona njalo wakhulela khona. Ngaleso sikhathi ubesenza umculo we-urban grooves kodwa uthe ngokuza edolobheni lakobolwayo ngomnyaka ka 2011 waqala ukucula umculo we-reggae.
Ama-albums ayi-3 undachithwa banufila dizi ndakakanganise onke lawa ama-albumu alama-videos awo akhona ku-YouTube even music yangkhona ikhona futhi kuma website anjengama SoundCloud.
Selokhu waqala ukucindezela uBovers sekhuphe amadlaladi amathathu kanye namasindli ambalwa amanye awenze esebenzisana labanye abahlabeleli laba ngabagoqela abahlabeleli abenza imiculo engasiyo izimdansol abagoqela abenza ihip hop abafana loCalvin yena okhangelele ukuba ngaphakama kakhulu kwezomculo kwelezansi yezwekazi laseAfrika njalo ke wasebenza lomculo olodumo waseSouth Africa uCasper Nyovest ensukwini ezisanda kwedlula.
Shubri bam 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 bam. It's a dance routine. Ona takumberi ta ta takumberi, o takumberi ta ta takumberi, takumisa ipopule.
Ubova sicindezela ingoma zakhe labe Wisdom Records abasebenza besedolobheni lakoBulawayo njalo ukuthi ukusebenza engekho esigodlweni iHarare ngesinye sezizathu ezenza engabi lodumo njengabanye abacula umculo wezimdansol wona osuhluphile kulezi nsuku kweZimbabwe.
Ama radio stations malutshwane lase Harare. So ukuthi uachieve should go to Harare ukuthi ingoma zabo zikhale while list thine ezikwameni imali yabe ingekho.
Lo mhlabeleli usebenzisa ulimi lwesishona ndawonye lesindebele kanye lesilungu nxa ecula umculo wezimdansol uhlanganisa abasakhulayo kakhulu esigodlweni iHarare loba nje usumemethekele lizwe lonke nje usuthandwa ngisho lakoBulawayo lapho ntanga abaziwa ngokuthi akazelela umculo wehouse ophuma kwele South Africa. Nangu uBovers ephuma enkundleni yengoma ehaya esinqanda mathe sakhe ethiwa Bakani. Seven go below you in Joseph Janji.
My life, you're the only girl loving my life. Baby, I don't wanna lose you. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so confused, baby, in my mind. The way you are, you look like angel, baby, straight up from the sky. That's why I'm telling you the truth. Bagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yobagani muwe, muwe, muwe ni mtanda yangulo mune, mune, mune ni mtanda yobagani muwe, mune, baby, you're the best. You treat me better. You make me happy in my life. Baby, be with me in my life. I will give you love with the best I can. Oh, no, 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 baby. You're the only queen of my heart. How can I show you what I got in my heart? Baby, I don't wanna lose you. I love you, Bangana, I love you, baby. 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 Bangani muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo mune, mune, mune ni tanda yobaga muwe, muwe, muwe ni tanda yobulo mune. You look like angel, baby, straight up from the sky. I don't know why you make me feel so cold.
Uhlelo Woza Friday sixolise ke lapho sihlobo esithandekayo besithe iqembu ngele Black Umfolozi kusuke kwaba lokuxubana okuthize umhlabeleli ebesilaye ngoBovers. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe osehlala esendizamchineni okwele South Africa emhlanganweni we-SADC Troika okhangela udaba lweLesotho. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilani.